Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 22 Ntulikazi 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Izakhamizi zelubhane zithi zihambe ngobuningi emhlanganweni kamongameli Mgabe izolo zingabanjwanga ngamandla.
Hayi, abantu ukukhululeka nje lokukholisa ukuthi bebone ngoba isikhathi nenzele kuyabachaza ukuthi ana endaweni enjenganaliyani.
Ukuza elizweni kwabahlabeleli labalibazisi abalibazisa uZulu abavela kwele South Africa abafana labo zodwa wabantu labo Babes wodumo kudala inkulumo.
As long as it do make holy, no matter how long I land about it, I understand. So from what I tell us to me, I want to go to tomorrow, Monday, or to me, I'm going to be posted into the shakes, that's the way to plan that.
Selengxoxo lomkhokheli webandla le-Alliance for People's Agenda i-APA umnumzana Nkosana Moyo kuhlelo liphuma le ndaba.
Thina sifuna ukuthi sifuna ukuthi kube le distinction eyokuthi I see your party as people know it.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Izakhamizi zelubhane zithi zihambe ngobuningi emhlanganweni kamongameli Mgabe izolo zingabanjwanga ngamandla. Bekuphithizela enkundleni yesomhlolo lapho umongameli Mgabe, unkosikazi wakhe uGrace Mgabe kunye lezinye ziphathamandla zebandla leZANU-PF ezethule imbiko yazo yokukhankasela ukhetho lomnyaka ozayo. Sixoxele sakhamuzi selubhane edaluka umnumzana Moven Qhelisa Ngwenya. Saqala ngokumbuza ukuthi babanjwe ngamandla na ukuya emhlanganweni lo.
Kususela ukuthi aniviki kukhongqosela ngomhla ka-14. Kanolo lohlobo soluphithi ukuthi hhayi namhlanje 21 lokhu even all. Kade kulokuthula okukhona, hhayi asibanga lokunye nje esihlangane lakho. Esikukhangele nje okunye umehluko esibonile ukuthina okuphilileyo abantwana besikolo sibathemba bahambile ngoba labantu silabo abancane abachase eli ngabo 12 years delay.
Like lezwa yini ngabalezitolo elubhani ukuthi bavale kumbe bayekele ukwenza umsebenzi?
Hayi, ngale nje phakathi hayi ngizwanga ngithemba ukuba nxa kule zinto ezinjengazo nezi kuyandisa ukuthi kuhloniphise kakhulu. Ngithemba ukuba lolo into njalo ngabe yenzakele ngoba nxa kule kalakathi umsebenzi njalo kuyahloniphisa ukuthi kube nomunye ohambahamba abantu lokuthula bekhangele into eyodwa nje ukuthi ukuthi izakhamuzi zihambile nangalama update from Virate Society nedekade esinike update ngani abantu kade bekhona sebebaningi ngendlela kade kuhlekelene ngakhona.
Ngokubona kwakho bahambe ngokuthanda kumbe babanjwe ngamandla?
Hayi, abantu ukukhululeka nje lokukholisa ukuthi bebone ngoba isikhathi nenzele kuyabachaza ukuthi ana endaweni enjenganaliyana. Sisenza ngoba okunye kusuka kwadonse ngoba kulama entertainment yabo esenzakala bona basebenzwa phambi ukuthi kuna kule indoda edlala kamnandi kulezi nsuku tomadlela abantu bayamjabulela. So ngokunye kwakhona nje abantu babekulanda kubona nje ukuthi i-activity eyenzakalayo noba kunamazwi abenjani nje kodwa bona besikholisile nje ukufika bedle ababekekudla ngoba last time abafakele inhlanhla kwi-training izimpuphu landani. So konokana abantu bakujabulelayo babehamba nje ukuthi bahamba kuphela kule moto yamahara babone eduze yabathwala kubona hhayi kukhululeka kuphela singafoswanga sibi.
Manje khonokho kungakutshengisa na ukubana la kukhetho bazavotela ibandla leZANU PF?
Hhayi lapho-ke lapho hhayi ngiye ngihambe kakhulu ngoba hayi abantu bokavele bona ukuthi abantu abakwazi abakufunayo isikhathi esiningi abakwazi abakufunayo. So bahamba bekhonona ngento ezinjalo befuna ukuza ukuthi kwenzakalani kodwa end ukuphinde lawo sibona ukuthi abantu vele into abayifunayo abakwazi kodwa kuhle ngubani. Hayi bahambela nje ukuthi beze kulawo mazwi kodwa angasiyo ukuthi bena bakujabulela bazihambela kuphela abantu.
Alo ke ngumnumzana Moven Qhelisa Ngwenya isakhamuzi sepula sedaluka eLupane ubekhuluma icingweni lesitudio 7 ekhona le eLupane. Ukuza elizweni kwabahlabeleli labalibazisa uZulu abavela kwele South Africa abafana labo zodwa wabantu lo Babes wodumo kudala inkulumo. Abanye bathi uzodwa wabantu kazi ukugida kodwa udume ngokugida egqoke impahla ezijiya amathangaze esegcekeni njalo engagqokanga impahla zangasese kodwa abanye abaningi abakubulawayo bayamthakazelela. Sixoxe lomhlabeleli wakobulawayo uCooksman ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Mina ngingakutsho ukuthi phakathi kwakho konke akule engingamsola ngoba ndiyabona ukuthi ama-promoters awo nje njengabo-businessmen bahambisana le nto okuyiyo eyakelo dumo ngasoneso isikhathi. So engingakutsho kuqalisela kuyona leyana-ke indaba esihlala sihlala ngayo eyokunga-appreciatewa abantu bakithi ngoba le yikho kwenza ama-promoters esinasesiya ukubiza ama-foreign aid ngoba ama-locals nawapholi ma-crowd.
Kodwa bakhona bathi umuntu onjengouzodwa wabantu kukhanya kazi ukugida kodwa abantu bafuna ukuzobukela nje kuphela, wena ungathini ngalo?
Ya hayi yinto phela isimanga so isabantu bangapha bakobulawayo ukuthi as long into idume egoli noma thina singala ndaba lawo singayi-understand from kuthatheka sidume ngayo ngoba nto abantu uzodwa udumo lo ngumuntu nje odume ngokube gida iposti izinto zahle gida kufacebook lalani. So ukuthi umuntu onjalo bese kuthiwa uyabuya uyabhadalwa ebiswe ukuthi abantu bezembona kungani i-artist ngingazinjalo.
Manje ubona ngani kuyini okungenziwa ukuze abantu bakobulawayo kumbe sithi iZimbabwe jikelele yamukele abantu abazizizalwane zeZimbabwe hatshi labo abavela kwamanye amazwe afana leSouth Africa?
Kumele kwenze thina singakwenza njengamathisi kuphela. Umculo into ezifana nalokudla ukuthi umuntu kawungeke umbambe ngamandla ukuthi endi ukudla yena ezitempi kakufuni. So into ekhona kuphela ukuthi thina sibe sisebenza nzima silokhe sikhlipha zama lokhu nalokhuyana sikaze sibene sikhiphile bakhona.
Abalandeli bakho bangakhangelelani kunsukwane ezilandelayo?
Kule album entsha ekhona kakhulu labantu abalandela into abasemlanyeza i-music etiyene. So kule disco music album engiyenze nezinye boys zeslash. So iyaphuma nje malangeni.
Alo ke ngu-Cooksman umhlabeleli olodumo owakobulawayo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Sekukhanya kuza kuba labancintisa kukhetho lomnyaka ozayo bezimele bebaningi. Lokho kulandela amantombazana amabili uFatzai Mahere ozadinga ukumela iBorodel eHarare loBimbayishe Muswaburi ozancintisa esigabeni sakobulawayo esebulawayo South. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga ledale leCentral Committee yebandla leNational People's Party umnumzana Albert Mhlanga.
Esigabeni sakobulawayo njengoba usazi ukuthi izano ayizake iyine ama-elections yonke nje basukela bangayibo. Yikho-ke la-elections abawina ngema-by-elections ngama-elections nje ababewabolekele esingathi yibonus. Just given ibonus kodwa ayisisele nje 9 months nje ibonus yangokuthi phele. Kuyakhanya ukuthi sizanqoba sibili ngesibanga esiphezulu. Ngikutsho ngoba silo mzamo sibili omkhulu wokuthi wonke amabandla aphikisayo aphikise endawonye. Lokho-ke sesihambiliswa ngeside. Nanku yakunanzelela ukuthi ubaba uMorgan Tsvangirai lo mama uMjuru sibasayina ukuthiwa i-memorandum of understanding okuyikuthi inkulumo zilokhu ziqhubeka njalo sikhangeleke ukuthi zizaphumelela.
Manje nxa sikhangela abanjengabonkosana Moyo lasesibone labanye okuthiwa bazancintisa bezimele abafana lontombazana osakhulayo othiwa yena ngumswaburi ubona ungani kungaphazamisa yini ukugcine kunqoba ibandla lezano phela
kubi ukusebenzisa amagama anjengokuthi ukuphambanisa. Uyakhumbula kanti mina njengebandla ngiku-NDCC ekhokhelwa nguMorgan Tsvangirai ukuthi sisebenze nzima silwela idemokhrasi elizweni leZimbabwe. Idemokhrasi yayingatsho ukuthi yithi thina, itsho kithi, itsho wonke nje umuntu weZimbabwe oyisizalwana olelungelo lokufuna lokhu akufunayo. So angeke ngisebenzise ibandla lokuthi lekuphambanisa. Labo imbono yabo isemthethweni weZimbabwe, iyavunyelwa ngoba lokho thina sakulwela bona unkosana besasebenza kwamanye amazwe, kodwa kulilungelo nanxathi lokusebenza. Siyathokoza sibili ukuthi okunye sakulwelayo njengabantu beZimbabwe sesikutholile ukuthi kube njalo, kodwa ngokubona kwami kuzaba nzima unkosana umoyo njengoba esitsho nje ukuthi kasoze abe lephathi. Ngakhanya i-constitution yeZimbabwe ithi kufanele ube lama-member of parliament ukuze uforme i-government, okuyukuthi kufanele ama-members of parliament akho akwanise i-2/3 ukuthi wenze imisebenzi yehulumende njalo le-parliament yeZimbabwe. Ende kungenzeka futhi ukuthi lanxa ethe wanqoba engalakho lokho, ama-members of parliament alakho ukuthi baphikisane naye, bayevota bamthaye ukuthi bayivote kunokhombeni kumbe bami-impeachment.
Hello ke ngumnumzana Albert Mhlanga, ilunga ledale le Central Committee yebandla le National People's Party, ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
lamlela ndwandwe,
lamlela
lamlela umshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Kuhlelo lwezemaphandleni lamhlanje isisechehanga ePlumtree, lapho okulojaha owanyamalalayo owasuka ngo-2015 esiya eGoli, akwaziwa ukuthi wafika na kumbe waphelela ngaphi. Ngelesihlobo salujaha umnumzana David Dumani. Ngiyakwamukela kuhlelo baba Dumani.
Yebo baba, linjani? Ngikhuluma nobani?
Ye, nguntungameli Nkomo baba owe Studio 7. Linjani khona ngapho eGoli?
Hayi, siyaphila baba.
Sibona lamhlanje lapha liyathungatha lidinga umfana uTalent Ndlovu Mpofu. Akusitshele ngokunyamalala kukamfana.
Indaba nami ngize ngayithola kahle kahle kumama womntwana ngesonto leleli elidlulileyo. Sihlangene njengefamily ethi umntwana walahleka, kodwa wayengakabikeli ifamily yonke as a whole, kodwa sekuyisikhathi from ngoba indaba ka-2015. So kwase kungimangaza kakhulu yena leyo nto ukuthi umntwana wanyamalala kanjani. Sase sibuzisisa ke njengefamily wathi umntwana wayesuka koBulawayo esiza ngapha kwelaseGoli. Kuthiwa wagada ibhasi kodwa akazange azofika ngapha eGoli.
Umfana nguTalent Ndlovu Mpofu ulezibongo ezimbili, njalo lithi wazalwa mhla ka-29 May 1991. Kungani lezibongo ezimbili?
Kuthi ukuthi umfana njengoba uyazi impilo yalapha eGoli bhuti wami, ngoba ma ufika lapha eGoli izibongo ezifana labo Mpofu azisebenzi. Umfana wafika bona lapha kwelaseGoli impela wasethola izincwadi zakhona lapha eGoli nepassport yasekhaya wayelayo. Kuthi ukuthi amagama akhe kahle kahle asekhaya nguTalent Mpofu, and then i-ID yakhe yaseGoli yiyo ebinesibongo sakoNdlovu.
Gada nje ubebuyela lapha bevele ehlala khona esebenza khona.
Ubuyela emsebenzini ngumfana obesebenza egarajini eGoli ePetrol ba.
Emsebenzini wakhe khonapho bathi kazanga afike.
Akazanga afike emsebenzini, kuthi ukuthi nokuyeqa kwakhe iborder umuntu ongaba yazi kahle ukuthi iborder ngalo wayeqa, ngoba umuntu esingambuza kahle ngunina, ngoba angazi ukuthi eborder yena wahamba nasebhasini, ngoba njengoba ebhasini kuyabhalwa nama-passenger list ukuthi yena wadinga waya kumakuphi, ngoba ngesonto sikhuluma naye wayengani ndakakwanisi nokuthi asiphendule. So sasesithi kungcono sizame ukuthi simncedise sidinga umntwana.
Kahle kahle ube ngumuntu onjani umfana?
Umfana kahle kahle ube ngumuntu nje obengela problem thina ngokukhula kwakhe. Angizanga ngibe yazi inkinga yakhe empilo, ube ngumuntu obeziphilele njengomfana ohlakaniphileyo.
Uyatsho ukubana ube le ncwadi zokuhambisa ngezinye indlela, ubehamba straight engena eborder, so umuntu esingathi kumbe usuke waquma ngeganga kubo Bait Bridge laphana esequla impompo.
into eyisimanga kakhulu baba leyo ngoba ubungozi obunjalo umuntu mayenyamalala kungaba umuntu oyabe kukuthi medube hamba egangeni manje ngumuntu obele izincwadi zakhe so into engayazisisiyo ukuthi ipassport ayevele yasuka ngayo isebenzisa straight from ekhaya yipi
amapolisa akhona ngapho kwele South Africa lingaba seliwazisile yini ilawo aseZimbabwe
akukabi namapolisa ayazisiwe ngokukhuluma kukamama omntwana ngikhuluma naye mina ngesonto akula mapolisa akula case number
ubaba womntwana yena ukhona yini
ubaba womntwana ukhona khona lapha kwele yaseGoli kodwa bayehlukana lo nina yena unina ngithe ngimbuza ukuthi ubaba womntwana yena uthini ngoba umuntu esawayike wavela wangiphendula wathi bayaxabana nobaba womntwana uthi yena unina uyazi labo lomntana wakhe
mhlawumbe kukhona lapha khona umfana mhlawumbe bakhona abamaziyo abalaleleyo mazwi banongathandi ukubatshiyela wona
mina bengithanda ukuthi mangabe kukuthi umfana ukhona akazame ukuthi impela athintane nomama wakhe or maybe makukuthi ukhona akusolileyo athintane nefamily siyilungise le ndaba njengomdeni nabo makukuthi kunabambonayo bazame ukuthi bathinte makukuthi kunensolo sihlangane njengomdeni siyilungise indaba le ngoba kubuhlungu kulahlekelwa ngumuntu and umuntu asonto efana nokuthi inkomo or idonke engalahleka nje abantu bethule nje kanjalo
hayi siyabonga babudumani sengathi inkosi ngaba lani ile ncedise ekumtholeni umfana
ngiyabonga baba
lolo be kuluhlelo lwezemaphandleni ngisethe hanga ePlumtree ngixoxa lo mnumzana David Dumani umalume ka talent indlovu mpofu owanyamalalayo ngo 2015 Oliver Lelisayo umuntu ngamile inkomo
ngukama
namle
namle namle lamshweshwe
namle la nampawafu
Siyabonga ntungamili kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba lamhlanje sixoxa lomnumzana Nkosana Moyo umkhokheli webandla le Alliance for People's Agenda iAPA wakuqala ngiyakwamukela kuhlelo
lami ngiyathaba ukuba kuhlelo
lo umbuzo wakuqala ungasitshela ukuthi inhlanganiso le okuthiwa yiAPA iyini kahle kahle libandla yini lozombusazwe kumbe ungasichazisela njengamafitshane khona
ya iAPA for Info Alliance for the People's Agenda libandla lozombusazwe iqalise ngoba ngicabanga mina ukuthi kumbe ngangena enasingene ema-elections omnyaka lozayo 2018 nibe ngicabanga ukuthi ngingene as an independent but abantu batshengisa ukuthi bona into yokuthi nasingene ngiyi-independent abayizwisisi balalokho bebuza ukuthi kanti iparty yiphi kukhanya ukuthi bona into zamaparty yizo abazizwisisayo sasicabanga ukuthi kungcono ukuthi siforme not a party but a movement ukwenzela ukuthi kube lomehlakeno lento yeparty ngoba amaparty la kagcina ngabantu kuhle eZimbabwe njengoba nje ukwazi amaparty when they are elected abusa ilizwe bebusela abantu abangama-members yeparty kuphela kulokuthi babuse ilizwe begcina abantu bonke ama-citizens elizwe thina sibefuna ukuthi kube le distinction eyokuthi asisiyo party as people know it we are a movement which will concern itself lokuthi abantu bonke abezweni lonke bagcineke
ye sesizwe kuthiwa awusoze wenze imihlangano yamarali njalo akusoze kube lezigiba kumbe izigqoko ezilophawu lwebandla ungasitshela ukuthi uzakhankasa njani
into yamarali yahlupha ngoba liyalazi ukuthi izwe lethu abantu bezanu in fact labantu be-MDC to some extent sebenza ukuthi into yerali ibe yinto eyenze ukuthi abantu bangaya khona babe sebelandelwa ngabafana laba kuthiwa ngama-green bombers besiyatshaywa le nto yama-t-shirts or ama-skipper lo wabuzayo similarly Na ungagqoka wena isikipa uhamba kobulawayo emastreetini nje kumbe lapho kuhlala khona abantu utshengisela ukuthi i-movement yakho yiphi ayisiyo yabo. Uyabe suzingenise enkingeni ngoba bayakwanisa ukuthi bakutshaye bakubulale ngoba uyakuzitshengisa ukuthi ngubani. Mina umcabango wami uthi wona asifanelanga ukuthi singenise abantu bethu enkingeni enjalo.
Sesizwe njalo ukubana awusoze ubambane labanye abathi kube lama coalition. Ungasitshela nje ukuthi lapho minjani khona?
Into umbuzo lo into ye-coalition mina ngizwisisi kuhle ngoba nxa ungakhangela ama-elections ethu ukwenzeka kwawo uzafumana ukuthi abantu abayibo abaningi abayi ukuyavota. Nxa sikhuluma ngama-percentages roughly abantu abavotayo bafika kuma roughly about 40-43%. Abangavotiyo although bekwanisa ukuthi bangavota bale minyaka ekwanileyo ukuthi bayakwanisa ukuvota bafika 57%, they don't bother. Yikho thina sithi umcabango wethu ngokuthi nxa sisithi thina i-upper i-program yethu ime kanje so sicabanga ukuthi laba abantu abangu-57% abangavotiyo yibe sifuna ukuthi siyenze ukuthi babone ukuthi kungaba into thina esiyinikelayo into engaba yenza ukuthi bayivote. Nothi laba abangu-43 who are divided between izanu lama-opposition parties. So i-competition for vote njengomcabango wethu should be about abantu abangavotiyo. Those are the people who should preserve ukuthi bayivote. And clearly, ngabe in the last three elections or so, abavoti because babona bona ukuthi abantu laba abazinikelayo ukuthi bakhethwe ababathandi. Singabambana labo bantu abangathandwayo. Siyabe sifithi ukuthiweni manje.
Hayi, kwezwakala. Ungavalelisa uZulu?
Ngiyalivalelisa wakoZulu. Ngiyabonga kakhulu ukuthi lingilalele ukuthi ngilitshele ukuthi i-app izimele ngani.
Lo-ke bekungumnumzana Nkosana Moyo, umkhokheli webandla le-Alliance for People's Agenda, i-APA. Webesixoxa laye kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Ale balaleli i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Lisibamba kumagagasi ako 909 medium wave la ku-short wave 4930-6065-15460 la ku-13860 kilohertz. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelichiya izandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sicubungula udaba lokuthi uhulumende ufuna kube ngumthetho ukuthi abadlwengula abantwana abaleminyaka elithumi lambili kusiya phansi kanye labagogekileyo bagwetshelwe ukuhlala ejele okweminyaka engamathumi ayisithupha i-60 kuthi abadlwengula ingqengubani bagwetshwe okweminyaka engamathumi amane i-40. Ukuze sicubungule lolu daba sixoxa lo Senator Sithembile Mlotshwa we-Matabeleland South, yena olwela amalungelo abantwana kanye labesifazana. Siyakwamukela kuhlelo Mhlonitsho.
Ngiyabonga
sana. Libona kulicebo elihle yini leli elithethwa nguhulumeni?
Liyinto enhle okumangalisayo ngoba ukudlwengulwa kwabantwana bese kukuningi lapha elizweni. Nabantu bephuma bengagwetshwanga babone sebephuma phandle kuthiwa sibe senza i-community service.
Kukhanya kuningi ababe kucubungula njengokuthi oyetheswa icala uyathi umntwana uyabe evumile kuye emacansini kumbe athi uqambe amanga ngeminyaka yakhe wayikhuphula.
Kuyinto enhle ukuthi kukhanga lokukhanga lwemacele omabili ngoba labafana labo sebenabantu ababarephaya. So kungakhangelwa kuphela umntwana oyinkazana, kukhangele konke layo umfana ngoba ngokusweleka kwemisebenzi okukhona elizweni abantwana babafana yibo abakhanya ukuhawula kakhulu ngoba kwalithwana ukuthi bazuza imisebenzi emincane enjengeyokuklineni line njengani. So bazithola sebeficaka la sebesetshenziswa bedlengulwa ngabomama ababe bephethe imali. Kwesinye isikhathi abantu abangamankazana laba babasuke beqamba amanga ngoba besazi ukuthi umthetho uyabavikela kakhulu bese bengenisa abanye abantu endabeni ezingaqondanga kanti bona bebevumile. So ukucubungula nakho kukhona kakhulu ngoba abantu ababethanga amankazana sebefuna uqala usuke emacansini bebancane kakhulu abasamele ukuthi baqale bavuthe.
Le iminyaka engamachumi amane i-40 kuthiwa la izagoqela abesodomi okungayisiwe umntwana ongumfana odlwengulwa ngowesifazane.
Nangakhulumi ngesodomi kuphela ngabe isodomi ngiyomuntu okundoda lomntwana ongumfana. Abakufake bakube sokubala ukuthi omama laba abandlengula abantwana abangabafana bona-ke abantwana bonaba abanye abazintandane abanye ngokudubeka abanye ngokusweleka lokhu lalokhu bazifica sebedlengula ngabomama abakhulu.
Sake saxoxa legqwetha umnumzana kucacaphulu kulona lolu hlelo simbuza ngowesilisa omdala owayedlengule umntwana waze wazithwala kodwa akabhikanga. Wathi umnumzana Phulu umthethwandaba wakubona kufanele ukuthi umkhulule lundoda ngoba wayethembisa ukuthi uza kuyasebenza londoloze umntwana ozazalwa kanye lonina owayemdlwengule. Ngakho liyananzelela ukuthi udaba lokudlwengulwa kwabantwana alucaci kuhle njalo kuningi okukhangelwayo.
Kuningi okukhangelwayo siyavuma and baningi abantwana abadlwengulwayo siyavuma. Kufuna ukuthi umthetho ukufake kuhle obala ukwenzela ukuthi la bantwana laba abangamankazana babekwazi ukuthi bangaze badlala ngomlilo ukuthi bavume into abangayaziyo ukuthi bavumane. Nabazali bafanele babalondoloze baze bafike babe ngabantu abadala ukuze baqalise ukuyocansini. So-ke uzafika ukuthi even ngathesi khona kokukhulunywayo ukuthi abantwana basesikolweni ngabanikwa amakhondom angithi yabona ukuthi kuyabalona abantwana. So sikhangela umthetho lo ufanele ukhangele kabanzi into eziningi. Singazake siphonge ukuthi sibabaze sixhakeze izandla ukuthi hhayi sibili baza i-60 years izabenza banga but kunezinye izinto eziningi eziyangazele zengikhuluma ngazo ukuthi zifanele zikhangelwe kahle ukwenzela ukuthi abantu bahlale ngokuthula ngoba ukuthokozela kwabantu sebebophisana kwesi sikhathi kungamanga kwekhaso kuyakwenza ukuthi ilizwe lingahlali kuhle.
Kukhona okubonakalayo ngabodokotela ukuthi ngempela lo mntwana udlwengule
kakhulu especially umuntu omdala kumbe umfana osibili ojwagqileyo azibone sibili ekhiphi izigqoko zakhe beka laphana ephakamisa umntwana omncane. Kukhona okutshengisayo ukuthi vele kakudingeki ukuthi uthongcubungulo ezinye izinto vele umenzani asithi ukuthi noma ekuhugile vele wena uthini ngoba wena njengoba ezakho ingqondo sezijile kufanele ubone ukuthi lapha le yingozi leyi and umntwana lowo akufanelanga kwenzakala into enjalo and kufanele ukuthi ubone ukuthi uyamvikela.
Hhayi, sibongile ukuzwa umbono wakho imalapha ingxoxo yethu.
Siyabonga ba.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo Senator Sithembile Mlotshwa owemathebeleland South yena olwela amalungelo abantwana kanye labesifazane. Thiyani indlebe kuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile. Singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zezindaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Izakhamizi zelupane zithi zihambe ngobunenge emhlanganweni kamongameli Mgabe izolo zingabanjwanga ngamandla. Ukuza elizweni kwabahlabeleli labalibazisa uZulu abavela kwele South Africa abafana labo Zodwa wabantu labo Babes wodumo kudala inkulumo. Lingakhohlwa ke ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ezithi 1202-465-0318. Igama ngu-Chris Gande Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.